ukuthokozela kubandla kubakhona ngoba bakhona abadlule abamiyenza bathi kanje njengomsakankomo uzathola isapoti enkulu kakhulu nakwenza wangena wayithola leyo sapoti ukuthi khona ungumsakaJoshua Mpembu owayengumongameli wezathu ngesikhathi se-liberation struggle up to the time ezizingene kwimisi bezamephiwe. So wangena but simbonisa ukuthi ndoda lokho okwenziweyo ayisiyo democracy ngoba izakhu kayisiyo yelisa ilona ukuthi indlela ima-structures ikhule kuma-structures then yabi ukuthi sena uyaphila kuma-structures uyabonakala ukuthi bobukhokheli bantu bazakukhetha but abanye bamiyenza wangena yikho saphikisana nakho. Hayi ubone ukuthi njengoba abantu abanye beyenelile wangena akulani kodwa sizabe siyeke ukuthi imbonise ukuthi ingeneke ngento emthethweni. Nakaphethile ngikhuluma baningi abantu asebebonile ukuthi ubukhokheli bakhe kabuyisi zakho ndawo.
Sebelixothile kumbe kuhamba njani kuna nguzo wakho?
Ukusixotha ngikubona kumedia le-social media ukuthi uthi yena ngesikhulumeli sakhe naye nxa ekhuluma uthi sebesixothile ngoba kukhanya sifuna ukufona enye iphathi. Enye iphathi leyathi sifuna ukuyifoma akuyazi ukuthi imithetho ngathi yi-propaganda yamanga le afuna ukuthi khona aku-debrave fama abadala abathele bekhona kuzaphu kuyenzela ukuthi ayenze intando yakhe ngephathi yezaphu kumbe sefuna ukuthi khona akhulise indlela yelifa yeukuthi izaphu ithiyelwane elifa ingathiyelwane ngento edemokrati.